isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewandle abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abangamachumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane weCOVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kweleMelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hatshi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. UNobhatla wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela iStudio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMatholen South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idona elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vela ngaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu. Ngiyezwa ku-news bekhuluma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze ngibone muntu mina osoke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. But khonoko nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena seke wayithola leyo mali. Ayi, angaze ngiyibone mina, angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphonga ukuzwa bekukhuluma bona kuma-radio lapha ezindabeni lapha ukuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi lutho okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo. Lapha ewange ngitsho lasemaphandleni akulampe njalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwelu Phahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani? La ngesikhathi sokufa kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozibani kumele badle, laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu. Abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabantshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhetha abantu banika abantu ngokubazi. Akumelanga kube njalo. Nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu, elanda ukuzosiza umphakathi, mayisize umphakathi wonke.
Kodwa umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla leZANU PF uthi akulabantu ababadlululwayo kuhlelo lukahulumende.
Ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla lezanu PF kuphela ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama residents associations nxa sikhangela emadorobheni imizamo yokuthi lokho kufike emaphandleni andubana ilethwa kodwa siyazi ukuthi lati njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu sekela liphi bandla ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka president Edim Nangagwa ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uqhakathekile azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho angkwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe lo mbono kamongameli Edim Nangagwa konke lokho kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo lati njengezinkokheli sikusebenza njalo nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo ukuthi umuntu usekela liphi bandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa uMnangagwa
uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 abantu emabandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijiyeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba
bathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 ngeviki ephelileyo Sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Umnumzana Pino Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi.
Lapha esibuthana khona siyakukha amanzi. Abantu abakhangeli konoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance siyama nje sibuthene sisikha amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso for ukuthi udwele ukorona lolu lungasibulali
omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo
binilaba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sinkwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabelweni seMathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu.
Hayi indlala esithwala esenzima ngapha. Lezi bhedlela kula. Uyahamba ezi bhedlela kukhatshana kwampu futhi akulaphiliza kulamuthi.
Omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi bahlutshwa indlala namanzi.
Kula transport lapho kudingwa khona ulu ngoba kuvaliwe imota azihambi. Izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla. Amanzi sithatha kugwayi baningi khona le nkomo zinatha khona lathi sinatha khona
kulabanye abakhala ngokuswela ulwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South
abantu balapho yazi bayaphithizela sokwazi umbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho lokutshona endlini ningene Ngiphume phandle ngengadini ngichibilike ngibuye ngizohlala endlini hey anze siphele nzima yazi angazi ukuthi umuntu okuzaphela njani lokho
umnumzana believe gawule okubandla lezanu PF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu
kulo engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama izandla zikahulumende zimfitshane imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number 1 ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweZimbabwe ngimele e-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni sukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abachiyeneyo. Basithumezela ke le imlayezelo ku WhatsApp nombolo ye Studio 7 ethi +1 202 465 0318. Wathi sizwe ukuthi bathini.
Isicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi welaseZimbabwe makusenzeka avule lapho avula khona, aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheni komnyaka. Abasikhangelela abantwana abaku form 4 laba ku A level, at least makungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sibona ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu, kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhubha khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngusakhile moyo wela seplant.
Igama lami ngu-Washington Ncube, ngisetsholo jokosikenti. I-lockdown thina senzele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli and then ngasuka ngeviki lelengisuka nithe ngifika nje phaa the 3 days, hhayi yabe iqala ngivalelekile nje nisekhaya. Kodwa ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami nisekhaya ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngemasimini, hhayi sidlele njena namakhabe noma indlala siyikhangele lo nyaka. Hhayi lo mnyaka ungathi sifulathele ma.
Lawo lakho ukuthumeza umlayezelo wakho khona manje, thumeza kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Thumeza khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyaxokozela emzini kamongameli kwakwele Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhlizweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokheli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo, kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kwele China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kwele China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelobola usenziwe manje.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Jester Sibanda uMandlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba engxenye kithi kakhulu obaba, ngizakuza umama ukuthi uthi
yeah, what is it? Yeah, ukhethisa khona mpahla ngene umama, ukhethisa khona mpahla.
Yeah, uyabo usesaba uthi ungaveza izinto zakho ezivele zingxenye yakho usuza kwaliwa usuzaxotshwa usuzathini sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthi xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani iyalungisiswa ngothando.
Yeah, ngena mama konapho Mandlovu.
Ngiyabonga. Lokuswelakala kukaJesu, uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba lo mama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe.
Ebantwaneni ke igogo lapho ke Mandlovu, nxa kusenzakala khonoku kuhlukuluzana ezindlini, abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho?
Bayakhathazeka ngoba abantwana ubaba bayamthanda, nomama bayamthanda. Nxa abantu laba sebekhathazana, sebelimaza abantwana, abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona.
Mfundisi,
amasibulo uyichaya ekhanda kuyabahlukuluza abantwana. Hathi hathi namhla kuphela la kusasa. Bathi laba ba tadisha ngezenqondo. Umntwana uyakhula xa ekhulela endaweni enjalo. Ungabone ngani hayi uphephile sibili usehlambulukile enqondweni yakhe uzabamba lokho okuqakathile. Kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo. Ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo, kumele abe ngumuntu olamandla, kumele abe ngumuntu okhanya ngani ulonaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo. Hayi kasobaba enough. So kuyahlupha ngikhulumela kwabangamantombazana, kuyakhathaza sibili phambili. So umama uyichaya ekhanda impela.
Ye nxa sithi singavala khonapho ke Mandlovu, njengomuntu omdala sibili, nxa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini, akubalayi sizwe mama?
Mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane, bazane. Umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje, mina ngime so.
Okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana. Akula muntu ongelasici, sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Kodwa singakhuluma iqiniso, iqiniso liyamkhulula umuntu. Ngase silikhulumile sikhumisane umlotha, uyawakha umuzi khona lokho.
Ngithathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church. Ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu. UMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu. Hayi yezulu kandaba sima lapha kuhlelo lwethu lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina masiko ongayosenziwe manje.
Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Yebo. Tsakaza mohlezi. Yikude banokuhlelo labasakhulayo ngingomike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube. Intathele izindaba ngomsakazo we-site. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus.
Ube ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Njani?
Hayi ngiyaphila bafundi, njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane we-coronavirus, awena uyintathele izindaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo, bona bathi kulesikhathi lockdown amalungelo abo ayephulwa ngabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020. Kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isiluxazululile udaba lolu. Kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintatheli izindaba abamiswayo kuma roadblocks. Abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko. Njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngama social ama police kulesi sikhathi.
Asithinteni udaba ngomsebenzele ukwenza you know at site. Siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omningi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo?
Okokuqala yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikukhulumayo ngodaba lwe-corona. But kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle. Ungabhoda lapha emalokishini kubo luveve, kubo lobhengulala kwezinye indawo, uzabona abantu bebhodabhoda, uzathola abafana bezidingela utshwala, abanye bayavakatshelana. But okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumo abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo. Lapha nizama ukuthi umuntu ongelampuphe endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini so abantu baphuma besiyadinga impuphu and lapha emphuthini kuyaminyanwa kakhulu lalapho okhiwa khona amanzi ezibhoraneni abantu bayaminyana
inani labantu abasebebanjwe ngalomkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase uzulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokho
abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula abantu ngathi ngesilungu kuthiwa ba-calm asikaboni panic kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulabo abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs ama-civil society labo somabhizinus sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla ziphiwe imithi lokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID
hayi siyabonga Dube ngokungena kuhlelo silugciba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami kwanelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumayikhove mthakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami ngontungamile inkomo usiphatheleni mfundisi
siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshona empilweni zethu ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel chapter 3 ivesi lika-27 lo-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo ofuthayo verse 27 izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo obanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo engaguqukanga amayembe awo lingasondelanga kuwona ephunga lomlilo 28 Nebukadnezari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadrach noMeshach noAbednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhululeki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela zihlobo zenkosi ezithandekileyo eli livi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadrach noMeshach abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza izithombe senkosi uNebukadnezar into engifuna siyinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana lezinto eziningi lobunzima obuchiyene obunye obukhulu kakhulu nanga umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa umlilo vele uyazishisela nje pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu ache abe umlotha ngesikhatshana nje uNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo abantu bayangena emilulweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu abanye ke abanjona uNebukadnezar baqakeze bashaya makhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo babize icabinet babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqwa khona zake sibone inkonkoni yajama nahamba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khonapha esithandweni somlilo into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala esine phakathi kwabo engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzimeni mina obumalisayo alihambi lilodwa nangu Nebukadnezar wazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kaNkulunkulu lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo uNkulunkulu lawe ngakuthi uwedwa sengisho lobunzima becorona le ekhulunywa kusakwa malanga uNkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe lamadoda uthi wabaphuma bemsulwa benganuki njona intuthu lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufuneka iloko ukhulunywa ngoNebukadnezar ku-28 ukuthi uNkulunkulu kaShadrach lo Meshach lo Abednego kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalabo abasikhokhela iinkosi zasemhlabeni zinananzelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholwa athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaqhuba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona lemkhuhlane eminingi engelaphekiyo yabakhona kodwa bathemba uNkulunkulu ekugcineni baza kunqoba uNkulunkulu abelathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwawo asikhulekeni babathixo engcwele nababantu bakho banikela isandla sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nanguNkulunkulu wethembekileyo kuzokuna phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakeli Dala untungameli Nkomo.
This song comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless lot. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this one. Distances apart, but if we put our heads together from a distance, if we walk the talk together and apart, we can win this battle together. Yes, together we shall overcome COVID-19.
Lo ngumculo osandla kwethulwa nguAlbert Nyati labanye abaguqela uDerek Mpofu, uTererai Mugwadi, uFatima Sitimela Gatiji, uLwazi Jabangu, uJazz Signal, Joseph Chino Uriri, Lomono Mukundu. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebezikhokhela. Abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalisayo ngenkubulo nguGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.